Ezinye izakhamizi zikaWard 6 eTshabalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ikakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole okuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje, kutsho isakhamuzi umnumzana Alpha Mbetsi.
Ama-price akhona emarketing akakho mnandi. Last year average le inkomo an average cow or ihafu or istiye around 4,000 rand to 8,000, but kathesi seziqala kuma-2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imikambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni. Ukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbetsi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMatabeleland South usually siphila ngembuzi nenkomo lezi, but this time ziyafa.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyakenye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentengo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 kusiya kwamahlanu $5. Isaka lokudla okugayiweyo elilesisindo samakilogram angamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phose amabili edola leMelika $18 kusiya phezulu. Esinye njalo isakhamuzi sikaWard 6 umnumzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo, izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo. Uma kungaba le done engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymond Ndow, yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo.
Isomiso sisitshaye kakhulu njengabalimi abafuyileyo. Siyabona malanga wonke amadlelo ayatshabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo angehli.
Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela lange kathesi asila ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo njengamanje akhona kuthi adu.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMatabeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende ulamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi eMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province and the most affected
ziyafa ezifuye esabelweni leMatabeleland South, ikakhulu eGwanda, iNsiza laseMzingwane. Kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu. Njalo izina isibheke imigodi yamanzi ezanikwa ezifuyo lezi.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala, ikanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Ngimele iStudio 7 eBeitbridge, yimi uNgqwele Dube.